uyabona bona abantu abango provincial or deputy babo, they are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho, i-concept inhle, ibizo layo lihle, kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancwe?
Angithi into enzakalayo, umuntu obuye ezo-announce umhlangano, nxa kuyi-candidate yayingu-MP yadliwayo, yiyo ebuyezo-announce umhlangano, e-announce ama-date, etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano elanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalo. For example, mina ngingumuntu owenkayi South, unga-checka umuntu etusi ombuzayo, uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uLokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ithiwa ngendlela engayisi.
Kumele kungakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells what is structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona khona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lwana umuntu okade engu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Give abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona kufana bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khona ba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.